Yebo, isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela mbheda yokuthi abantu balale khona. Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda onezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo. Nxa umuntu edinga iventilator abe leventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuze akwazi ukuthola i-ovi lezinto ezingamnceda aphile. Ngakho ke akuseneliseki ezindaweni eziningi ukuba abantu bakwazi ukuya ebenifice ibheda bathole ukwelashwa ngesikhathi efaneleyo ngendlela efaneleyo. Isimo sibi siyasiba sibi kakhulu, kuyadingeka ngempela ukuthi lungi lokhu singaphelelwa ngabantu abaningi kakhulu, abantu kabaqathise ingozi ikhona kakhulu.
Inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla, kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasilele. Wena ukubona njani lokhu okukhulunywa nguhulumende?
Iqiniso yokuthi amavaccine aweneli abantu malutshwane kakhulu, abuye aphele. Uzananzelela ukuthi banenga abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi-second dose ukubuyela bayehlatshwa ngokwesibili, kodwa akuvumi. Bayazama bangatholi ukuhlatshwa sebelokhu belile. Bakhona njalo abafuna ukuhlatshwa ngokokuqala, abenelisi ukuthi bathole lawo mavaccine, leyo mjovo efaneleyo, lawo majekiseni afaneleyo. Ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu, kubangwa yokuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho akukhulumayo silo qiniso. Yebo, kambe kuyangena lapha nalaphana amajekiseni, kodwa kaweneli lokho emalutshwane. Kuyadingeka ukuthi bathenge kunengi ngoba abantu bafuna ukuthi bayehlatshwa, kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina, ungatshela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela okumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini?
Abantu sifica ukuthi bayimikhakha emibili. Kukhona abantu abazisayo ukuthi kule gciwane le-COVID-19 elidinga ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distance, basanitize, bageze izandla, bazivikele ngokungahlanganyeli abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungena lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezempilo ne-World Health Organization bayilandele. Kodwa njalo siyathola abantu laba abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumende udinga imali ne-COVID, okutshela lokhu lalokuyana. Abanye ngabathi ungcono mbulayo i-COVID kulokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo, kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. Nakube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke kuyanceda kulokungahlatshwa.